sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani zulukandaba bobonga umnomzana cha nonoka wande obesiphake indaba zesishona ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude
kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala akusiyonto emangalisayo akusiyonto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyelalo yokubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi
sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli
iqembu elibusayo lezanu PF liyakhankasa lala aphikisayo ayakhankasa kulula ke eqenjini lezanu PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa
ukunqoba ukwenze ibandla lesotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPSP wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnomzana Mike Bima utshele intatheli izindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma osicubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla lezanu PF.
Ibandla lethu elezanu PF libandla elikhulu kakhulu esikuthi ngesiNgisi it's a mass party okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi wethu. Siyazi ubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe sokungena ke umongameli ubaba uNangagwa and kunjalo ke siyakwazi mhlobo lona bekulokhu kade sikuthi i-G14 Lacoste and siyakwazi ubana abanye besibebona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula okuzatsho ukuthi na vele labo abasoze bahlaliseke njalo abasoze bephonge ukujikela izikhali phansi kuze yala lokhu kufuna ubonwa indlela ezingenziwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle ingasebenzi kuhle. Kodwa-ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala akusiyonto emangalisayo akusiyonto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyelalo yokubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla akula muntu ozayivimbela ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya konke sisonke siyakwazi ubana kuyini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osandakhethwa ukuba kudale le Central Committee ubeqoqa ecingweni lo Gaina Gumede Saidi esecingweni ekobulawayo. Ugaina ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale ecwabana amanye azeyo abuildike amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale. Isibonileke ukuthi khonke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ukugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangothi oluthize bagcona abakuhlangothi loluya olungale. Lalo uhlangothi loluya olungale kuzakhomba imini kulaba bangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphilisayo batenza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Kabezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla leZANU-PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besoda ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli weZANU-PF futhi usehlulekile. Ngako ukuze bavale ukwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo. Bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo. Le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani. Abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le. Ngakho bakhona okumele basuswe yilaba abathi balamandla ngenxa yokuthi kabavumelani labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza. iZANU-PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi ehlulekile, ingagcina amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo iZANU-PF ngokwayo. Sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngesonto intatheli zindaba iStudio 7 uGodwin Mangudya uchawe ngabasekeli bebandla leZANU-PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDanmo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathebeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile siyabona endaweni ehlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo leZANU PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke iqenjini leZANU PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapolisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yehlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu leZANU PF likhululekile ukampena ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunye yezwa intatheli izindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonishwa amalungelo abantu kube le democracy ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo
manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla leZANU PF linqoba njalo na kukhetho
akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizothi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukunqoba ukwenze ibandla leLesotho elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uchayele ihlombe abantu bakwele Lesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile ele Nigeria liyalandela bese kusiza ele Zimbabwe. Ibandla leRevolution for Prosperity elakwele Lesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto. Uthuso Khumalo usipha loludaba eseMaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangena emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo impululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla uNkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuya ngobukhulu kuAfrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini leSotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotelele libandla likhokhelwa ngusomabhizimusi waziwa kakhulu uMnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla uNkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla leRFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngabakwenzelwe ngumveli ngqangu ukuthi umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eleSotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party uMnumzana Lepoto Tamae uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe alikho eluhlwini lwamabandla avotelwayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPSP wasn't available into the ballots, and then they voted for this the second option party that they can vote for.
Uthe endaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeni sekomishini ezokhetha uMnumzana Tuoi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulolukhetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalwe iningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho, kodwa ke ucine sekuncintisa edlula amachuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano ejineyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolukhetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithele South Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Melestudio 7 eMaseru eLesotho ngothuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esethweswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki icorruption. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo, ibandla labantu yelo movement. Ngithi hayi lezwa kathesi ukuthi iCongress yezana PFC sondela, anti liyakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate ize kantshe liyakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounswa idate. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisapota sizingaregister ukuvota, sifuna abalandeli beqiniso be-Triple C abaregister ukuvota. So vele yikho esikhuthazana ngakho, yikho libona ama-leaders ethu ehambe ebhodi ethwala abantu besiyaregister ukuvota. Asifuni umuntu osapota i-Triple C engaregister ukuvota. So likhuthazane ngoba i-Congress isifikile, so kungenza beqambe i-date yona leyo day. So izekile sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalanani lihambe le-register ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena i-CCC lezano ngazi yabambana uthwangirayo wabambana lomgayo. Kungani ungatshela umqondisi ayibambana lomgayo lomnanga kwa ufuna uchamisa ibambana lomnanga kwa yiliphi izwe leZimbabwe lalungayo ngesikhathi uthwangira engu prime minister ukhuluma amanga ufuna ukuthi ufuna upresident wethe kubatshela umqondisi ambe ebambana lomnanga kwa lokhu ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna ama councilor lama MP njengoba na vele iningi lene li support umqondisi kale register ngovota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho ulufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libonanzelela nxa kuthiwa iTripc uyine ukancilla sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP abathola ngapi labo abantu akula councilor even uMPL izomthola emathabeleni ndiyukukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje lidisturb ukhetho navela sethuki vele into ze MRP alike lihlukane leTripc like lithi nxa likhuluma ku Studio 7 lichannel leTripc so ungani kuthiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku Triple C ngiyabona.
Hello, hello Studio 7. Ya indaba siyayizwa indaba ebisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana uPF bethi ilizwe libiselwe emuva indaba zama-sanctions. Ama-sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama-sanctions la akaphumi kulapho bona baphila khona besenza i-corruption. Ilizwe lomnotho omningi lithengisa i-gold, i-diamond, iteziningi zenalezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama-sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV obhedi impofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa nge-15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe anti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoninga so yena waphendula wathi makangabu so ikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha beze bembuluzela abantu bethi ngikhona ilizwe libulawa ngama-sanction wona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa lizwe lomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe rich kakhulu udlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama-leaders angikhona zani PF siyehlulekile kayihlale phansi dedele abanye bazame kubonakale
sanibonani Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba enisiphawulela zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nami ukuthi into engifundwe nje noma ngelinye ilanga ke into ebuhlungu ukuthi manje senama-rekhodi azabe u-10 kodwa lokhu kungazali siyacela ngelinye ilanga foka kande ukusidlale nathi ifowethu sekuthanda ngithi nje eyi bafowethu ngizobuhlungu kakhulu mina ma kusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi bacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU-PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha eSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU-PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu sinesihluku esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la eGoli bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU-PF babona isimo sinzima laphana kunalutho ukuthi kanjani lizwe lalala lizi kodwa ngeke phela bakithi uforced umuntu ukuthi avote iZANU-PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona eGoli lana sihlalanga kanti siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka into esingayibanga zibuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bemfisa ukuchaza oningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabona
amanchona amanchona wena baba onthi abantu bevuma ukuthi badliwe andongwezanwe yikho sithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your little psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka nesigodo yena mele nike the next guy urelay akulanto enjalo yekela ukuwumana ba sifundise ukuthi u-accept ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and ni ubana ngona umuntu ongavuma ukuthi udliwe namatsotsa njengala azalala international uba ufundanga ubuthunyiwe lawe njengogawule labo mashaba
balaba labo zenzo moya akula free and fair election akula umuntu ongavuma ukuthi udliwe because sizama ukupleasa wena wena I may be getting something from ZANU no I'm not getting that ungatshela abantu into engalangqondo enjengaleyo ukuthi wena ukuthi abantu abavuma ukuthi badliwe ulo muntu ongavuma ukuthi udliwe yona izanu yayivuma ukuthi udliwe iyadliwa izindawo yayivume yini qala ukhulume labangina bezanu laba la ukuthi bavuma ukuthi badliwe ungatsheli wena ukuthi sivume umuntu sikwazi ukuthi umuntu uyarobha ZANU has never won an election from 1980, and we know that. Maybe when it was very last year, that's why you don't know what is ZANU here. ZANU is rigged, and they know when I would be very rigged. For example, you cannot say, hey, umuntu okwanisa ukukhulumisa njengami, so uyangincedisa ukuvota. How can you help abantu abale 90-something percent literacy rate uyangincedisa ukuvota? Lawe uyazitshengisela vele ukuthi usa uthunyiwe njengogawuti.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza. Ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisenzela ngakhona, kuyabongela. Now ngibuye futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa, ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe. Ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le-referendum. I-referendum yokhayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna nayini kusuka ebantwini bese kusuka lapho kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu base bevumile sikuse kuyi government kamnangakwa igovernment kamnangakwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphutumise ke kusadaki sadaki ikuse kuAU AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hayi uyakhanya ukuthi induna evuthweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi siya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanye abakhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane ingaba mide 3 minutes 5 minutes siyehluleka ukuthi sidlale ibe mnengi isiyezo abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo hayi ayisiyo njongo yethu ukuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali hayi kuyaba kuliphutha nje ukuyaba kwenzakele siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu kodwa mningi kakhulu okokuthi sicina sesikhangela emfitshane emide siyehluleka ukuthi sidlale kunombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC yabo
isikhathi sesesidliwe ngumangoye isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla le-CCC kubikwa sokufike kusibanga eside silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya kulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.